abatshalaba abebekhokhelwa ngamapolisa bebengena umgwaqo ngomgwaqo bekhuthaza izakhamizi bezipha amaphetshana axwayisa ngobubi lengozi yezidakamizwa. I-Uvele ngelinye lamalokishi ahlala beZimbabwe abaningi. Omunye wabasakhulayo uThabile Mpofu uthe kuyabakhathaza ukubona impilo zentsha zitshabalala ngenxa yezidakamizwa.
Ikhona impilo ngaphandle kwezidakamizwa. Akufanelanga impilo yomuntu idepende kwezidakamizwa because like izidakamizwa aziwaki umuntu mara ziyamdestroy.
Lomkankaso uza ngesikhathi lapho uhulumende weSouth Africa esesungule inhlelo zokuzingela abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Inyathelo likahulumende leli lifuqwa ikukhonona kwezalwane zakwele South Africa ezithe sabokuza umlando wokubamba inkunzi, ubusela, ukuntshontsha lokudala amanye amacala ehlukeneyo. Okhokhela abatsha laba unkosikazi Nompiliso Dube Shabangu uthi loba nje kungasoqiniso ukuthi bonke abokuza bayizigangi njalo yibo bodwa abadala amacala, njengebandla bakhuthaza ukuziphatha, ukuhlonitshwa kwempilo, impahla zabanikazi lendawo lapho umuntu ayabe ethekelela khona.
Abantu bokuza mabefika emzini kwangathi bangaziphatha kahle, singahlukumezi abantu esibathola endaweni, sifike silandele umthetho njengoba unjalo. Singafiki siphethe izidakamizwa ezibulala izimpilo zabantwana bakusasa, ngoba masibulala impilo zabantwana sibulala ikusasa.
Izakhamizi zelokishi le-Uvele, eBeria, leHilbo sekulesikhathi zikhala ngokuthi nxa zihamba emigwaqweni zibanjwa inkunzi, zithathelwa omakhala ekhukhwini lezinye impahla zazo. Zinengi zehlakalo zabadojwa befile, labadutshulwayo libalele kusenziwa ngabakhuthuzi ababe sebekuswele abakudingayo loba sebecunulwe ukuthi lo othathelwayo akafuni le mpahla zakhe. Osakhulayo uRyan Mlalazi laye obekulo umkhankaso uthi nengi lalokhu kuganga kudalwa kusetshenziswa kwezidakamizwa.
It causes them ukuthi i-psychological brain ingasebenzi kahle, especially now inyawupe since i-destroy ama-families.
Uhulumende we-Gauteng uyavumelana labebandla lamasabatha ukuthi ukusetshenziswa kwesidakamizwa, ubukliwi, ukubamba iganyavu, ubusela, ukubulala lomunye ubugangi kubahile kulesi sabelo. Enkulumeni asanda kuyethulela izakhamizi zesabelo, usibalukhulu uMnumzana Phanyaza leSufi ufunge wagomela ethi izigangi zizayifunda ivaliwe lonyaka.
Crime is ravaging us. We are even scared of our own shadows.
Ubugebenga busithwalise nzima eGauteng, sekungani sisejele ezindlini zethu ngoba phandle isigebenga zisithwalele ubhulo.
Go to enjoy a movie at night because we are scared of criminals.
Loba nje izalwane zakwele South Africa zikhala ngokuthi abokuza yibo abadala amacala kakhulu eSouth Africa. Ucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Institute of Security Studies ngo-2002 iveze ukuthi iningi labokuza abasemajele likusilinganiso sokuthatha kuphela ekhulwini, kusitsho ukuthi iningi labatholakala belamacala izizalwane zakwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.